Mina ngibona abantu abasebenzakala ukuxabanisa abantu banye beqathaniswa ngumthethwandaba ngoba phela esibaziyo ukuthi bebevele begwedelwe kumbe bebethelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ugeli abanye besala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lokhu yikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandayo kungani kulozondayo yibubi bezani bonobe ngoba nxa sithi thina i-judiciary is captured khuluma ngakhonokho kanye okwenzakalayo kasini.
USikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheyili uyakhululwa.
Uzafika khona kodwa-ke engikushoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukanise bona babuthwa bebethelwa khala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kube sanga semfeme ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngithile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuthathaniswa abantu bagcine bengasazwani ngani kwakho kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndisala kubona ukuthi kulokuganga itheni labo lesandla semfeni ntombami.
Kodwa bayakulandula bezanu PF laba emthethwandaba ukuthi kulezo mbusazwe ezikhona lapho.
Ukukhuluma lomuntu ezanu PF kumbe uyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lomuntu oyize ngoba sidube kanje khona phezimbabwe sithithe kunxa ukuthi izanu PF ekusayo. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi khona i-judicial captured izanu PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kulendlala elizweni izanu PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into isile elizweni izanu PF. Pho siyabe sithithi izanu PF ukuthi itheni yankhona. Laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomuntu.
Yebo usephumile ubaba uSithole kodwa uSikhala uphakathi lamanye amalunga ebandla lenu alitshumi lane. Ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba abalokhu bevalelwe?
Uzimuli zabantu laba ngithi-ke sisempini bantu bakithi mayuyi ngiyazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senihlala isikhathi eside lingazazi lingaziboni lingazihlali bazi. Ngitshela ukuthi libophe amabhanti libophe inkalo ngoba ngiyazi ukuthi nabe vele i-politics eyenzakala la umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejeli kakula esimaziyo ukuthi licela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo siyakwazi siyathandaza silani emthandazweni zimbuli zabo silani ngaso sonke isikhathi lapho sibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlangane lwezihlobo zenu. So ikho mdayi qinani isibindi i-politics ivele injalo okuthiwa ukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona kona babasebenzi.